Soko izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 25 kuzibandlela 2021 ngontungamili inkomo endabeni zethu
ukuxolisa kuka Nick Mangwana kangbonzi singathi ku enough ngoba akuthi loyo kudiliza isimo samadokotela eZimbabwe ku international level
isikhulumeli sikahulumende umnumzana Nick Mangwana uxolisile kubo dokotela namuhla phezu kwamazwi yakhe okuthi kulabanye odokotela abazonda ibandla lezano PF abangaba bebulala iziphathamandla zikahulumende ngabomo ezibhedlela.
Indosakusa iyinhlangano layo esakhasayo ngezezimali ayikabi lazo izimali ithembele ekuthini abantu kabahlangane bazenzile.
Kule qula lezizalwane zeZimbabwe ezisebenza kwele South Africa eselisungule umkhankaso wokudinga usizo lwesiphangiphangi olwezibane zokukhanyisa esibhedlela seChitachawa eCholocho. Idolobho leHarare lilokhu likhokhela ngokuba lenani eliphezulu labantu ababanjwa iCOVID-19. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Idolobho leHarare lilokhu likhokhela ngokuba lenani eliphezulu labantu ababanjwa umkhuhlane weCOVID-19. Izolo kuphela kubanjwe abantu abedlula ikhulu lengxenye 157 phakathi kwabangamakhulu edlula amathathu 313 abatholakale belomkhuhlane lo. Lokhu kukhuphule inani lasebehlolwe batholakala bele coronavirus laya kunkulungwane ezedlula amachumi amathathu lanye 31,320. Asebesilile bona sebezinkulungwane ezedlula amachumi amabili lambili 22,250. Ezwekazi leAfrika iCOVID-19 ihlasele abantu abayizigidi ezedlula ezintathu 3.4 million. Ibulale njalo inkulungwane ezingamachumi edlula 85,278. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi phose ezilikhulu 99.3 million ababanje umkhuhlane lo. Asebefile bona sebengu 2.1 million. Isikhulumeli sikahulumende umnumzana Nick Mangwana uxolisile kubo dokotela namuhla phezu kwamazwi yakhe okuthi kulabanye odokotela abazonda iziphathamandla zezano PF abangaba bebulala iziphathamandla zikahulumende ezibhedlela ngabomo kulandela ukubhubha kwezinengi zazo ngomkhuhlane weCOVID-19 ngeviki edluleyo. Umangwana wethule amazwi la enkundleni yeTwitter izolo. Amazwi la asolwe kakhulu zinhlanganiso zabezempilakahle kanye leyamagqwetha iZimbabwe Lawyers for Human Rights. Kumbiko awethu lenamuhla uMangwana ucele uxolo esithi uvengajonganga ukuhlambaza odokotela. Sixoxelo lwela amalungelo oluntu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Ukuxolisa kuka Nick Mangwana kangbonzi singathi ku enough ngoba akuthiloyo kudiliza isimo samadokotela eZimbabwe ku-international world. Ngiyabangcolisa ngoba wonke umuntu olalele i-statement sikaNick Mangwana, even lezakhamizi zeZimbabwe ziyabe zicabanga ukuthi izihlobo zabo zifile bezingagoluthi zingapha. Kuyagcwaliseka ukuthi okutshengisa amadokotela eZimbabwe abulala. So ngibona ngazathi ukuthi iyaxolisa akwenelanga. Alubana ube ngumuntu in a normal country ubekuziterizayini. Lilizwe bani elizehluleka ukuthi linikeze isekelo ebantwini bawo esingathi kathethi ngamabutho alo okulwisana lo mkhuhlane lowo. Ngenhlalo yethu ilizwe lethu libunjwe kabi ngoba sihlala silwisana laye wonke umuntu. Labo abale political power babona wonke umuntu eyisichaka sabo, kabahloniphi bantu, kabazitsheli ukuthi abanye abantu labo they are serving the nation. So ngibona ngizathi khonoku yikho uMangwana uma bekhuluma bekhulume angani ilizwe ngelabo. Kudilize reputation yamadokotela, odokotela beZimbabwe kuyenza even outside the world bebonakale njengabantu vele abangafanelanga ukuthi benjani be-attended to abantu.
Ungathi amazwi la abalomthelela bani kubodokotela abayibo abahamba phambili kumpi yokulwisa i-coronavirus?
Atshengisa ukuthi yena ucabanga ukuthi abantu abaqakathekileyo ngabantu bezanu, impilo yabo yokuthi bona bazithatha bazenza abamangalisayo. Akazwisisi ukuthi ukufa kwabantu kubangelwe ngumbusazwe omubi, abathethe imali yelizwe ba-investa outside the country behluleke ukuthi be-raise imoral yamadokotela, sebesola abantu abangalacala. Bona bakufunda ukuthi kusukela namhlanje baselizweni leli bangama-Zimbabweans, i-investment yabo kayibe la, kayi-improve i-health, kayi-improve ama-roads. Ngani ukuthi babe bethenga izinto ezimangalisayo ngaphandle kwelizwe, betshontsha imali yelizwe beyihambisa ngaphandle kwelizwe.
UMnumzana Mbuso Fuzwayo uhlaziya ezombusazwe. Kusenjalo ugatsha lwendaba zasekhaya olwe-Home Affairs lwethule umbiko lusola abantu abethula imbiko yamanga ngokubhubha kumbe ukugula kweziphathamandla zikahulumende ngomkhuhlane we-COVID-19. Ugatsha lolu luthe ingamanga impiko eke yaphuma enkundleni zokuxhumana isithi iziphathamandla zezanu-PF ezivalisa uMnumzana Patrick Chinamasa, uMike Nyambuya loVictor Matemadanda bafile. Luthe njalo kungamanga ukuthi umsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Constantino Chiwenga uthwalelwe kwele China egula, kanye lokuthi uMnumzana Kembo Mohati laye uphethwe i-COVID-19. Unobhala kulolu gatsha u-Aaron Nepera uthe abantu kumele batshiyane lamanga anje. Sixoxele siphathamandla seZANU-PF uMnumzana Belief Gawule.
Mina ngithanda ukuthi ngithi kuqala ngincedise kutheni nxa esexolisile, ngoba lwana ubungumbono wakhe kanti ungasho mbono kahulumende, kanti ungasho mbono weZANU-PF, umbono ubungumbono wakhe obu ulahlekile. Yebo phela umuntu uyalahleka, hayi ulahlekeke ube lahleke ngendlela engayisiyo. Ngokunjalo ngithanda ukuthi lami ngigcizelele ekuxoliseni amadokotela kakhulu ukuthi uMangwana ube vele phambanisile ngakukhulumileyo, yikho esexolisa kathesi. Uyananzelela la uyazibona ukuthi bephambanisile. Yebo phela amadokotela ngesikhathi esinzima sekangaka besenza umsebenzi onzima kangaka, benikela impilo zabo, bezimisela ukuthi bafe njengabantu abalweli ilizwe leli ukuthi balikhulule, basempini yokulwisana le-corona, kabadeserve ukuthi bathukwe ngale indlela abathukwe ngayo. Kulihlazo ke kakhulu kuhulumende, kube lihlazo kuhulumende kakhulu njengomangwana nje esisebenzi zikahulumende. Kodwa-ke ngithanda ukuthi ngithi kumadokotela sibili, amadokotela ethu, hayi bakithi siyaxolisa kakhulu madokotela, ngiyamxolisela futhi lalo umfoti ngokulahleka kade kwenzile. Amadokotela amsebenzi abawenzileyo abawenzayo mkhulu kakhulu esikhathini esinzima kangaka. Siyawunanzelela umsebenzi omuhle madokotela liwenzayo ukunikela izimpilo zenu. Lokho kunjengalokhu akukho.
Uhulumende usola njalo abantu athi bethula imbiko yamanga ngokuthi uzibani ufile nge-COVID, uzibani uyagula. Ungathini ngalokho?
kuyikulahleka kwabantu ukuthi bagijime besiya ukuthi ubani sefile, ubani lo sefile, ubani sefile. Kube kanti kulendlela eqondileyo ikakhulu nxa kuyiziphatha amandla zikahulumende, uhulumende nguyobikayo ngendlela eqondileyo kulama-channels aqondileyo alandelwayo umuntu nxa esefile. Ubani lobani wonke wonke nje ngapho ngugijima nje ukuthi ubani sefile, kumbuse esibhedlela ubone umuntu sefile, ubani sefile hatshi.
Umnumzana Pilif Kaule ngoebandla lezano PF. Uhulumende lezinye inhlangothi kwezempilakahle bakhuthazwa ukuthi baqhube imikhankaso yokusabalalisa ulwazi lwemfundo phezu komkhuhlane we-COVID-19. UMavis Gama uyalandisa.
Linkuthazo izwa ngesikhathi liqhubeka liqonga inani labatholakala bele COVID-19 kunje sebesedlula inkulungwane 1005 asebelahlekelwe yimiphefumulo selokhu waqhamukayo lomkhuhlane. Uzulu uthi okunye kokubangela lesi simo yikusilela kolwazi kuzulu, efisa ngabe kuqhutshwa imikhankaso eqinileyo esabalalisa lolo lwazi njengalokho kwakusenziwa ngesikhathi uzulu efundiswa phezu kwengozi yokuya emacansini mahlayana ukusabalala kwegciwane le-HIV lomkhuhlane wengculaza. Umfundisi Wilson Dutch webandla le-United Evangelical Church uthi kunengi uhulumende angakwenza ukufundisa uzulu, hatshi ukuthumela abakubutho lamapholisa njengalokho okukhona.
Izamnotazi COVID task force azibatsiri.
Akuncendi lokhu elikuthi COVID task force ngcono liyehlala ngekhaya ngoba kusize likwenzayo. Okusizayo ukubona bezempilakahle indawana yonke kudingwa isepa efakwa emaphepheni kunikezwa uzulu kanye lamaphethana ale mfundiso abantu besiyazifundela. Bazwisise ukuqakatheka kwakho lokhu okulotshiweyo. Abantu baqale ukuzilondoloza bona bodwa hatshi ukulondolozwa ngombhobho.
Kodwa uhulumende uthi wenza konke okusemandleni akhe ukusabalalisa imibiko phezu kwe-COVID-19 lengozi ekhona ma umuntu engasazivikelanga. Lokhu kulandiswa kabanzi ngudokotela Agnes Mahomva okhokhela uhlangothi lukahulumende olulisana lokumemetheka kwegciwane le-COVID-19 olwe-National Response to COVID-19 Pandemic in Zimbabwe.
You must adhere to all the recommended preventative measures such as wearing of...
Kumele liqhubeke lizilandela lezo kondiso ezabekwayo ukubalisa ukugqoka ama-mask ngendlela eyiyo, ukugeza izandla ngamanzi ahlanzekileyo umuntu esebenzisa isepa kanye lokungathintani masayana. Lokhu yikho okumele kulandelwe sikhathi sonke. Le yiyo indlela yesibanga saphezulu kwezokuzilondoloza kulo
mkhuhlane.
Umnumzana Belo Sibanda isakhamuzi saseHarare ukhuthaza uhulumende ukuba alalele amacebo kaZulu.
Njengenhlala yenza uhulumende wenza ntando. Nangu ke le nani labantu selikhuphukile abantu ababanjwa yi-COVID. Alokhu akulunganga sikile. I-government imele ike ilalele ukukhulunywa ngabantu.
UZulu uthi kasikho isidingo sokutshayisa abantu ngamasotsha kumbe ugcwalisa amapholisa emigwaqweni. Okudingakalayo yimfundiso eyanelayo njengalokho okwakusenziwa ngesikhathi kuqhutshwa imikhankaso phezu kwegciwane le-HIV kanye lomkhuhlane wengculaza. Bathi njalo kuyadingakala umuntu onjengowaye ngumphathintambo wezokukhitshwa kwemibiko umnumzana Jonathan Moyo owanelisa ukwenza uZulu athakazelele udaba lokwebiwa komhlabathi lanxa ekuqaleni wayengakuthakazeleli kulandela indlela imikhankaso eyayisenziwa ngayo ngaleso sikhathi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Kulequla lezizalwane zeZimbabwe ezisebenza kwele South Africa eselisungule umkhankaso wokudinga usizo lwesiphangiphangi olwezibane zokukhanyisa esibhedlela seChitachawa eCholocho. Kubika uThuso Khumalo.
Abesibabe laba bangamalungu ehlanganiso ye Indosakusa Cholocho Community Development bathi simo esesibhedlela seChitachawa sibi kakhulu kakhulu kulabo abadinga usizo lokwelatshwa ebusuku. Umsekeli kaMgcinihlalo ehlanganiso ye Indosakusa uMnumzana Jaffet Ndlovu uthi bacela uncedo lwaloba yiluphi uhlobo lwezinto zokukhanyisa olungasetshenziswa isibhedlela lesi.
Indosakusa iyinhlangano layo esakhasayo ngezezimali ayikabi lazo izimali, ithembele ekuthini aba bantu kabahlangane bazenzile. Ngezinye indlela Indosakusa ithi sisonke sizakulungisa. Ngicabanga ukuthi namhlanje ngingabhabhulisa omunye umntwana kulesi silogane sithi thina vukuzenzile.
Lesi sibhedlela sakhiwe nyakenye ku-18 eCholocho kasikaze sibe lamagesi. Isikhathi sonke umongikazi walesi sibhedlela ubekhanyisa ngekhandlela loba ifoni yakhe. Kodwa ke ukwanda kwemikhuhlane lokumemetheka kwe-coronavirus sekusenza kube nzima ukusebenza. Umongikazi kulesi sibhedlela unkosikazi Gwede uthi uthwala nzima nxa eselapha abantu ebusuku.
Saba le kesi sathunga umuntu obusuku obeyigwaziwe sasingela candle kangile ifoni, but ifoni yankona yabe lomlilo omlutshwana. Umlilo waphela agcina sengilayitha ama-papers ukuthi ngiqedise ukuthunga i-patient. Even amafoni yethu ukuthi sikwanise ukucharger in case of emergency ukuthi siyabe sikwanise ukuthi sifonele sidinge i-ambulance nxa ifoni ingela mlilo. That means even ukufonela bangakasakwazi ukufona.
Esinye sezakhamizi zakule indawo esingathandanga ukuvezwa igama sithi ukusweleka kwezibani zokukhanyisa ufaka impilo zabantu engozini.
Singacela nxa ukuthi liyabe likwanisa ukuthi lingasincedisa izinto ezinjengamalayithi ngoba kumbe kuyisola bese kutholakala ibattery elikhulu sithole ukukhanya lapha esibhedlela lebusuku sithole ukuncedisa. Kwenzeka ukuthi isola emini izakwanisa ukucharge ntambama kwanje ukuthi amalayithi sebenzise ibattery lelayithi.
Umgcinihlalo wekomiti encedisa lesi sibhedlela uMnumzana Shadrack Dube uthi ukusweleka kwezibani lokhu kuphazamisa kakhulu lesi sibhedlela njengoba sisetshenziswa ngabantu bezigaba eziningi ezigoqela iMabhele, iSandawana, iMhlatshwa, iKalane, iMsedlwini, iNkalange neChayane.
Emergency cases anjengokuthi nxa umuntu engagula ebusuku clinical ama-lights not even a single light ukuthi bama-attenda njani le mithi bayidinge njani kusebusuku. Yikho sicela abangasincedayo ama-lighting system loba ngamasola abe lama-battery akuthi athone ukuthatha umlilo emini ukuthi besebenzise ntambama eclinic eChitachawa clinic.
Inhlanganiso ye-Indosakusa ikhuthaza abafisa ukuncedisa ukuthi bathintane namalunga ayo kwele South Africa loba lo mongikazi walesi sibhedlela khonale eChitachawa ukuze kungabi le mphefumulo elahlekayo kulesi sibhedlela ngenxa yokusweleka kwesibane. Inhlanganiso ibivele isiqalisile ukusiza lesi sibhedlela ngezitulo ezingama-40 zokuhlala isigulane. Ifuna njalo ukudingela lesi sibhedlela imibheda ezenza kube lula ukuthi izigulane ezingenelisi ukubuyela kaya zilale khona ngesikhathi ziselatshwa. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa nguThuso Khumalo.
Kulife Talk namuhla sikhangela ukuqonga kwenani lababulawa yi-COVID-19 kanye labatholakala belomkhuhlane lo. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe.
Umongameli Joe Biden wakwele Melika ukhangelelwe ukusayina isiqondiso sokwalela ukungena kwabangasibo zizalwane zeMelika elizweni abayabe bethekelele emazweni agoqela eleSouth Africa. Ucho isiphathamandla sogatsha lwezempilakahle kuleli lizwe. Osomabhizinisi abanothe okwamagama ukwedlula abanye bonke emhlabeni jikelele abanjengoJeff Bezos wenkampani ethengisa ibulenjini e-Amazon, lo Elon Musk wenkampani yezimota ezithengwa izinothi e-Tesla babonakale besengeza inotho yabo ngalesi sikhathi umhlaba uhlaselwe yi-COVID-19. Inani lasebebulewe yingozi yesavunguzane esize lezulu eliningi esetropical storm Eloys echaye emhlubulweni wangezansi yezwekazi le-Africa seledlula abantu abalishumi lambili abayisithupha babo bengabe Mozambique. Abantu beGhana lokhu beduduzana kusikhumbuzo sikamuyi uJerry Rawlings owaba ngumongameli walelo lizwe kusukisela ngomnyaka ka-1981 kusiya ngo-2001. URawlings olesidumbu esilaliswe e-Accra International Conference Center ubhubhele mhlaka-12 Lwezi ngomnyaka odluleyo esele minyaka engamashumi edlula ayisikhombisa 73 esamele ukungcwatshwa mhlaka-27 Zibandlela.
Inani lababulawa yi-COVID-19 kanye lababanjwa lomkhuhlane liya liqansa nsuku ngensuku elizweni. Kubhubhe abantu phose abangamakhulu amathathu 291 kuviki ephelileyo. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Abezempilakahle bathi uhlobo olutsha lobhubhane lwe-coronavirus luyamemetheka ngesiqubu esethusayo, kungakho inani lababanjwa kanye labakhulelwa ngolubhubhane lolu liqonga. Laloba kunjalo, umkhuhlane lo ukhanya ubulala abesilisa ukwedlula abesifazane. Umqondisi wesibhedlela sempilo uDokotela Solwayo Ngwenya uchasisa ngalokho.
Kukhanya inqaku kukhanyelwa lapha abantu abashonayo, kushona kakhulu obaba, omama hayi kabashoni njengabobaba. Lokhu kwenziwa yikuthi obaba ngabantu abazibona bona beqinile kakhulu, yikho njalo ngabantu abahambayo kakhulu ezindaweni eziningi. Besuka benjalo nxa sebegula abasabuyi njalo ezibhedlela masinyane, sebephuza ukuya ezibhedlela.
Abanye abezempilakahle bachaze ukuba uma uZulu engaqhubeka engalandeli iziqondiso zokwehlisa ukumemetheka kobhubhane lolu, inani labathinteka yilo linakho ukuqhubeka likhuphuka. UDokotela Veke Ndlovu uthi kukhanya uhlobo olutsha lwe-corona luze ngolaka lonyaka kulolwanyaka enye.
So we seem to have an increase in the number of deaths of coronavirus.
Sikhanya silamanani aphezulu abantu abakhulela ligciwane le-COVID-19 ngesikhathi segagasi lesibili esikulo. Lokhu kungenxa yokuthi sicabangela ukuthi uhlobo lolu olutsha lwavela e-South Africa. Uhlobo lolu lumemetheka ngesiqubu esikhulu njalo okwakhathesi sithelelana emphakathini. Uhlobo lolu olutsha lona alubukhali kodwa lumemetheka kakhulu, okutsho ukuthi abantu abaningi baba sengozini yokuthi engawubamba bakhulele lo mkhuhlane.
Now spreading among us and increasing the number of people who then develop ama symptoms and then may develop ama complications.
UDokotela Rogers Magiko uvumelane loDokotela Ndlovu ukubana leligcikwane elisha limemetheka masinya kulelanyakenye, njalo lesi simo silakho ukuqhubeka sisiba sibi ngesiqubu esikhulu emavikini azayo.
Esikwaze ukuthi umhlobo lo omutsha uyathelelwana kakhulu kalula nje ukwedlula emanye amavariant akadisilawo ngemuva. Kungenzakala inxa yokuthelelwana lula lokhu ukuthi emalangeni umba amaviki alandelayo siyale lokhu silama-cases ahayi bayethi ukuthi sesiku-lockdown.
Ukhansila Sikhululekile Moyo owedolobheni lakoBulawayo uthi abantu bengakhulumisana ngokufa kodwa bengaze babuthana, ngoba lokhu kubafaka engozini yokubanjwa ligcikwane leli lula.
Ukufa kukhona eminyakeni edluleyo besingakuboni njengalokhu kukhona khathesi. Ngakho-ke engikukhuthazayo ikuthi siyananzelela ukuthi izimfa ziningi zikhona, sivumeni ukuthi umkhuhlane we-coronavirus lawo ukhona njalo uyathelelwana, sesithelelana sonke.
UMnumzana Ambrose Sibindi, umgcini sihlalo weBulawayo Residents Association ku-Executive Council, ukhuthaze izakhamizi ukuba zinqande abantwana ukuze bengaze bathatha imikhuhlane egoqela i-COVID begcine bethelelana abadala ngekhaya.
Njengabantu abahlali izakhamizi lapha koBulawayo, siyakhumbuzana ukuthi singadeleli umkhuhlane lo we-coronavirus, ukhona and uyahlasela njalo uyabulala. Labantu abethu asibanqandeni, siyabona abantwana bayaphumala bedlala phandle. Abantwana sibafaka engozini impilo zabo bana bambele umkhuhlane besibuye besiphathele futhi ezindlini.
Sekubhubhe inkokheli zikahulumende ezine ebezibanjwe umkhuhlane we-COVID-19. Owaqala ukubhubha ngowayengumphathintambo wezokulima uMnumzana Perence Shiri, walandelwa ngowayengumphathintambo wesabelo seManicaland unkosikazi Ellen Gwaradzimba, uLieutenant Major General Sibusiso Moyo obengumphathintambo obekhangele ngokudlelana kweleZimbabwe lamanye amazwe, ube yisiphathamandla sikahulumende sesithathu ukubulawa yi-COVID-19. Kuthi uMnumzana Joel Biggie Mathiza obephethe uhlangothi lokuthwala kwempahla ube ngowesine obulewe lubhubhane lolu.
Ezinye inkokheli ezikhulelwe yilo mkhuhlane zigoqela uNduna Mashaya Mombe, uMnumzana Khombo Moyana, owaba ngusibalo ukhulu wakuqala. Ilizwe lithola uzibuse webhanga elikhulu lelizwe ele Reserve Bank of Zimbabwe, kanye lomnumzana Enias Chikwedere, owake wakhangela uhlangothi lwezemfundo kuhulumende. Isibhedlela sekhansile yakoBulawayo eseTone Grove siqale ukwamukela izigulane ze-COVID-19 ngale impelaviki esanda kwedlula. Lokhu kuchazwe ngudokotela Edwin Sibanda, umqondisi wogatsha lwezempilakahle ekhansilini yakoBulawayo, yena owenqabe ukuthathwa ilizwi kodwa walobela iStudio 7 i-email. Ugcizelele ukuthi ngesikhathi ilizwe likhangele ukukhuphuka kwenani labantu ababulawa yi-corona, idolobha lilokhe lilendawo eyaneleyo eyokungcwaba abantu, ethi uhlupho olukhona ngolokudoda kwamanzi eluveve symmetry osokuphambanisa ukugetshwa kwamangcwaba. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kwezemidlalo lidanise abalandeli iqembu lomdlalo wenguqu elimela iZimbabwe elama Warriors ngokuphelelwa ngumphako lingazange lithole ngitsho lomklomelo owodwa kumncintiswano weChan. Kubika uJoseph Njanji.
Umlandeli omdlalo wenguqu uWashington Sibanda uthi kuyadanisa ukuba iqembu leZimbabwe liphenduke umthatshuza kwele Cameroon, njalo uthi umlandu ubeka emahlombe enkokheli yeqembu.
Singakhangela indlela esidlale ngayo kulo mncintiswano, ubonise emgceke ukubana sihambe kulo mncintiswano singazilolonganga njalo singazilungiselelanga okubanzi. Kuyinto elusizi njalo eveza ukubana sisemuva njengelizwe emdlalweni wenguqu. Kuthi okunye singakhangela nje indlela umqeqeshi akademisa ngayo amabhizi enkundleni. Kuthi imbuzo emningi kubana abanye abadlali abakade bedlale kuhle emdlalweni wokuqala bakhanya bengasatholi ithuba lokubana badlale emdlalo elandelayo. So kungaba ngokunye nje okubangele ukubana iqembu lesizwe lingatholi lutho libuye lilengisa izandla lisuka khonale eCameroon.
Intatheli zindaba ezemidlalo uNation Kokwara laye uswele kakhulu umqeqeshi weqembu lamaWarriors uDrafko Lokarusic esithi wehlulekile ukuqhuba umsebenzi awuqhatshelweyo.
Hayi, badlale kubi kakhulu njalo babengakhanyi ukuthi bafuna ukwenzani kumbe bafuna ukudlala njani. Okutshengisela njalo ukuthi noma i-team selection yayingekho enhle bayekana nabantu abahlangana khona ngale Cameroon. So ngokubona kwami mina, hayi umqeqeshi yena ngokwakhe hayi kaboni lutho sibili, hayi impuphuthe. Yebo ngumuntu ongaba esuka esilungwini kwabamhlophe, kodwa hayi nxa sikhuluma kwezenguqu ngendlela okudla adle atshengisa abadlali bedlala ngayo, hayi ngibona kafanelanga khona ukuthi ebe umqeqeshi wona owelizwe kumbe oweqembu sibili kuPremier League.
Iqembu leZimbabwe liphuthe imidlalo yalo kusibaya sika Group A lisemsileni wengalane lingela ngisho lowodwa umklomelo emdlalweni walo wokuqala, linqotshwe nge-1 kanyangele Cameroon, kwathi kwesibili litshaywe nge-3-1 ngele Burkina Faso, kwase kusithi kwesithathu linqotshwe nge-1 kanya liqembu leMali. Iqembu leMali yilo eliphuthe lihlezi phezu kwengalane lile miklomelo isikhombisa, kusithi ele Cameroon liqedile lisendaweni yesibili lile miklomelo emihlanu. Limpumela itsho ukuba iqembu leMali kanye lele Cameroon yiyo asedlulele kusigaba esilandelayo esomncintiswano, ikanti eleZimbabwe kanye lele Burkina Faso eliphuthe lisendaweni yesithathu lile miklomelo emine asephindela emuva. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nguJoseph Njanji.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumakhakhasi athi 909 AM 4930 6175, laku 7255 kHz ku shortwave.
Sikhangele ebezihamba phambili. Isikhulumeli sikahulumende uMnumzana Nick Mangwana uxolisile kubodokotela phezu kwamazwi akhe okuthi kulabanye odokotela abazonda iZANU-PF abangaba bebulala iziphathamandla zikahulumende ezibhedlela ngabomo. Kulequla lesizalwane seZimbabwe eseSouth Africa eselisungule umkhankaso wokudinga usizo lwesiphangiphangi lwezivane zokukhanyisa esibhedlela seChitachawa eCholocho. Kwanele Mtwakazi olivalelisayo ngontungamili nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.